Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ebuseni mhla ka 7 kuzibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo uNkosazana Phezia Ngulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla enkosini.
Yabona njengepolitical party mina I-expected ukuthi inqaku ezakumedukile yamagrizensizindekile nto engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofithi iyarihita ngishiyemeni yebandla. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalethi hlobo ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni.
Sihlaziya udaba lukankosikazi Mary Chiwenga, yena okhululwe entongolongweni ngemali yesibambiso se-bail izolo.
Noma ngeke kusa awukhuli ukuthi yena akade ufuna ukuachivile ukuthi akasanda Jose khona lo gada bo 3 weeks and 2 3 weeks and as a parent yena uye ku right pakade vele ufuna ngobe kwazi vele eventually base uzancinethiwe kuphela so yena okade kuphelile ku right uachivile akade vele ufuna
sonke lezi ndaba lezinye lisoziswa kona lo umsakazo. Ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo uNkosazana Phezia Ngulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini. Isikhulumeli sebandla uMnumzana Mbonisi Gumbo uthe kalalwazi ngokuxotshwa kukaNgulube. Asenelisanga ukukhuluma lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ngoba ucingo lwakhe lungangeni. UNkosazana Ngulube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kaphiwanga izizathu ezibanzi ezibangele ukuxotshwa kwakhe.
Mina ingxoxo engiyitholileyo ithi kimi mina I-leaked i-information ye-National Executive Committee to ama-members e-MRP. And then number two ithi mina ngafaka ama-youth ku-danger kanye nami. So ingxoxo engiyitholileyo itshe njalo ithi and then yena ilithi kithi kuzoba le-report ezovela ku-Secretary for Security esho ukuthi ama-allegations lawa avela ngamphi ukuthi ukuthi izabe isi-explaina feza.
Manje wena uthini ngakhona lokho okuthiwo, uyavumelana lakho na?
Hayi, mina angivumelani lakho ngoba this is unprocedural. Yabona njenge-political party mina I-expected ukuthi inqaku ezakumedukile yama-grievancesindekile nto engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofithi iyarihita ngishiyemeni yebandla. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalethi hlobo ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni. Nga-athenda i-meeting bekumele ngigade ibhasi ka-2. Ngagade ibhasi ka-2 ngasuka ku-meeting nga-excuse futhi ngathi hayi maqhawe ngisake nginjani ngihambe. Kutho ukuthi ngithe ngihambile ngoba le nto leyo ikhela ku-agenda. Kutho ukuthi ngithe ngiphuma mina yikho lapho kusele khona kukhulunywa ngale nto leyo. Engizibiza khona lakhona futhi ngibabuzile abanye bami ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi mina ngisale ngiphuma ngisale sekuyini i-topic nengibese ngithole incwadi enjengaleyo. Akekho izilo yedwa owamphendula ngaleyo.
Manje uzathatha nyathelo bani?
Into engizayenza ngoba ngizamile ukuthi ngikhulume labo kune kodwa mbona ngani ngizo-engage yena uChairman. Babona ukuthi into entela eyiyo hayi ukuthi ngibonele ku-social media into ezinjalo kumbe sengisizwa ngabanye abantu ukuthi hawu kathi sokunje mina abantu bengiphila nabo ngibabona ngithi ngiphuma nje kusale kusenzakala.
Sizwa abanye besithi okungabe kubangele ukuthi uxotshwe yikuthi uke wabonakala ulabantwana labo okuthiwa bebesehluleka ukuya eHarare ukuyayenza ama-interview awuba ngamanesi kungakuliqiniso
angazi ukuthi ngabe kuliqiniso kumbeni njani ukuthi mina ngibe ngiyekho kule meeting abavumelane khona ukuthi mina angitisise kodwa into ekhona ukuthi ibiyake kuyinzondo phela leyo kuyabe sekumele ukuthi mina kuthi ukuthi ngehlise ngenzondo hhayi phela mina ngizibona ngingumkhokheli wasemathekeleleni yonke into eyenzakala emathekeleleni ukuthi ngibela abantu bakithi ngizibona ngingumkhokheli kule ndawo kodwa kusho ukuthi kuyabe sekungeyinye i-agenda nendawo sekuphesenali ncwadi kunjalo ngoba ayifili ngishe minda yafaka imali enothisi ukuthi abantwana labana behambe baye kuma-interview.
Lo ngonkosazana Praise Yankulube umsekeli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umthethomubayi waChiwenga kumele ayihlala endlini yakhe lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eBorodele eHarare. Umnumzana Chiwenga kakho elizweni njalo wasuka mhlaka 29 ngenyanga edluleyo esethula isinqumo sokuba unkosikazi Chiwenga aphiwe ithuba lokuhlawula ibail. Umahluli umnumzana Pisirai Kwenda uthe akumelanga asuke endlini yabo yeBorodele lapho abotshelwa khona ngenyanga edluleyo. Wetheswa icala lokuzama ukubulala umnyeni wakhe lamanye ambalwa awenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana abekezela amaduma afuzwayo.
Yabe uvele nje uqinini adumile kune vele bempile ungala option bekuyikuphonga ufuna ukumkhawulisa anti kanti uyabona abantu laba ijudiciary most of the cases by instructor. Anubonile kuphuma istrat nodel ngabamba amashurufi lwayenze sole ngathini so most likely la yakhe vele it's under the whole i-case yakhona yonke i-under instruction ukuthi limenzelithi lithi so eventually vele bezagcina ipiwe leyo bela nomisuke yaba imali enkulu kangaka but she vele ube deserve from the onset zabungelanid ota hlala isikhathi songele elokhu evalela
manje ngokubona kwakho kutho ukuthi umkakhe ukuthi umkakhe yena engaba ube lesandla yini ukuthi ancitshe ibhayili?
Ye, yikho kanye ukuthi ukuthi obvious vele ubeba labi judiciary under instruction ukuthi limenze so limenze so limenze so njengoba le zakhe yavela yaba under instruction from the start and yabona so into yangibona yosho serious amakuze nama-data parameters nalesikala sikhuluma ngayo nxa usebenzwa ngendlelezi.
Kodwa-ke siyabona ukubana uze wayiphiwa ibheyili nxa kuyikuthi umkakhe ubelesandla ukuthi ngaba eyekethisile na
noma engayekethisanga okukhulu yukuthi yena akade kufuna aku-achievile ukuthi akaqala donse khona lokho kanti yabona for i-3 weeks then 2-3 weeks zena leze phakathi yena kuye ku-right ipakade vele kufuna ngoba bekwazi ukuthi vele eventually ibheyili uzagcina ithiwe kuphela so yena okwakhe kuphelile ku-right ku-achievile akade vele kufuna.
Abanye bathi abasekeli bakamongameli bobabili lo mnumzana Mohadi laye ukhanya udaba lwakhe luyafana lokubophisa umkakhe kodwa olukhanya lukhulunywa kakhulu ngolukaChiwenga kungakuhamba njani?
Abafanana futhi akula difference bafanana bonke ngokuthuba lo diamond abadeserve very yabona i-example abayisethayo ayisiyo example abantu okumele ukuthi ngaba kule-leadership abayenza njani. Omunye ugijimisa omunye wakhe ngamahloka omunye wenzani so abantu vele badalo boyithu bafanana akulasesenongcono bafanana.
Kodwa kungani kukhulunywa kakhulu olukaChiwenga udaba kungakhulunywa olukaMohadi?
Indaba yena usuke waba kuma-extreme yena le into yakhe ukuthi eyakhe vele ivele aba obvious from start ukuthi nguye vele oyilida into yangkhona whereas leyo omunye hhayi ibingani inganelo mpidana but lo usuke waba uyes ngoba vele kwakhe kuthe kwaba clear ukuthi vele yonke into i-under instruction yakhe onoyidilatwayo i-raise ama-emotions amakhulu ebantwini plus le ndlela umama lo athithwe ngayo hhayi nokayikho right all together.
Lo ngumnumzana abekezela maduma ofuzwayo olwela ilungelo loluntu sixoxela ecingweni eseGwanda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo eziphuma kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo Amapholisa adubule abulala athi ngomunye wabemba imigodi obethwele isikhali semashethi ebubi district njalo abupha abahlanu ngemva kokuba bezame ukuhlasela amapholisa abelande ukubasusa kuleyo ndawo okubikwa bekungafanelanga bembe khona. Umphathintambo kahulumende obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi ukwethekelela elizweni komunye wakhe weChina umnumzana Wang Yi okukhangelelwe ukuthi aze elizweni ngempelaviki ezayo kuqakathekile kakhulu njalo eleZimbabwe lizacobongula laye izivumelwano ezithile ezigoqela ezokuthengiselana ezemfundo lokunye. Inhlelo esezisunguliwe elizweni lele China zivalisa ukuqhelisa ingxenye yesitishi seWange Thermal Power Station, igceke lendizamtshina ele Robert Gabriel Mugabe International Airport, le Net One, kanye lokwakhiwa kwedale lephalamende elitsha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp. Sikhumbule njalo ukuthi sibonge labo abasilandelayo njalo kukhasi lethu leFacebook iVOA Indebele ngoba lapho phela siya live streamer.
Ngalibingelela abasakazi beStudio 7. Nina ngingukhalaza moyo indaba engikhuluma ngayo yini silohlupho lokuthi sabhaliswa sibhaliselwa i-World Vision Food Program kodwa isimanga ngibizile ikhuluma ngokuthi kuthiwa kule mali omele yengeze ezonceda indlala kodwa indlala ethiwa izoncedwa asiyiboni ukuthi yindlala ezoncedwa kumbe yimali epokukhulunywa nje ukuthi izazofika eZimbabwe izini ngoba lokho kususele last year ngo-October sabhaliswa buthumuthumu kuthiwa nasi indlala nasi indlala bhalisani masinyane ithole imali abantu bazuza ukudla sabhalisa kwathiwa sizosebenza imishandira sayisebenza leyo mishandira nzima kulakhathesi sesifela emishantireni sihamba singadlanga sizeemishantireni sifosohambana emishantireni nasozifola sozilifola kodwa lakhathi asiyahola asingaboni lutho sokuze kungujanuwari kuyangimangalisa kakhulu ukuthi kathi xa uhulumende enguye okhangeleyo ekubona kusenzakala ebantwini konoko ukuthi kambe nxa umuntu uzambhalisa umbhalisela indlala ngo-October kuze kube ngujanuwari ungamphanga leyo ndlela ofuna ukumnika umuntu umseve endlaleni akiyo uyabucabangani uyabe ungumuntu ofuna ukuthi abantu bakho baphile hayi lokhu kuyamangalisa ukuthi hambe nguye uhulumende osenzenje mina ngisekhele endaweni yemaphisa Kohole Homestead Lubangwe Inkamaswe Mandihongula Thelanyemba yonke indawo le kafuzi akulalula kulamanje izika likadona ithonte kanye indlala esikiyo inzima inzima nkambi manga siyalamba loko sitshenziswa izinto esingazaziyo ukuthi sithini kuyakuya kuthiwa amalayini enu arongo ye uthani siwalungise kubhalwabhala kuthiwa sayinani lapha sisayine sigijime sisayine sithini mhlawumbe engxenye sesizohula kathi sitshelwa manga sela bakithi uhulumende akulandelela ukukhangela kumbe ngabe kumbe nguye okwenzayo kumbe yibo bona abantu okumele bakhuphelezwe imali bezosinika sebezidlele sebezosanisa into ezingasizo hayi ngiyabonga bantu beStudio 7 sebenzani kodwa litshela abantu iqiniso ngoba esikubonayo ayisikho esasikubona ngesikhathi sikamgadi umgadi kwakuthi nxa kuthiwa i-World Food Program nani yayibe kuthiwe nani hayi leyi esiyibonayo okuthiwa sizeyihulula emafonini sizoyia singayiboni ukuthi imali yakhona ithiweni uzima siyakufa lo nyaka u-2020 ngibonani ngalaye ungene ngendlela embi ngendlala embi njalo u-2020 uzokuba nzima okwedlula u-2019 sizofa nenkomo zethu nembuzi zethu njalo ngingikhalaza loko ngiqhubeka ngisiya phambili kule nto engiyizwa ikhuluma ngabasekeli bezamthiwe ukuthi ama-sanctions akhona afektha thina abantu makhaza lokho siyakumangala kakhulu ukuthi batho ngani ukuthi ama-sanctions a-affecta thina bantu makhaya njengoba ama-sanctions lawa akhona ama-sanctions afakelwa bonabo abafakelwa wona njalo bona abakaze babhode basifundise thina izakhamizi ukuthi ama-sanctions la asi-affecta ngaphi njalo njani ubuye tu uzwa umuntu upresident wethu uAnda Matsatsini. 2 ibizwe iAnda Matsatsini. 2 uchamisa ngiyofaka Matsatsini. Kuse kusidanisa thina kakhulu abayibo abantu makhaza ukuthi manje nxa abantu ababusayo besesabana nabantu abanjengabochamisa, leli lizwe lizavuka njani hlobo Tatsini? Alikuvuka. UChamisa akangeni ndawo endaweni yokubusa. UChamisa akangeni ndawo endaweni yombuso. Umbuso uAnda Zanu PF, Anda President Mnangagwa. UPresident Mnangagwa nguyomela bona ukuthi ilizwe uliphakamisa njani le cabinet yakhe. Hayi ukuthi athathe omunye umuntu oyi-opposition party amfake phakathi, adobhe lona amfake phakathi, kuyasidanisa futhi. UPresident onjalo uzalivusa lithini ilizwe? Kasoze alikwanisa. Kanti ilizwe lisiwa waya lokuthi siwa ilizwe lipenda livuthuka, and liyavuthuka ngaliphambili ngendaba yokuthi bayehluleka ukuvusa ilizwe ngendaba zabochamisa. Kabatshele ngendaba zabochamisa, bavuse ilizwe, balungise umkhonomi, sisude sizuze imisebenzi, sisebenze under upresident of them uyafuna ukuvotelwa futhi. Esenzenje kabazame abantu bezanu PF, that's nje siZanu PF. Kodwa siyakhuluma ngoba singaphansi kwabo, asisancedo kibo, kodwa sizambatshela bona abaphezulu futhi zamanini ukuvusa amakhanda. Ithane labochamisa livuse ilizwe, ilizwe liyawa. Ngoba liliboni linye lihlezi phezulu, ngoba linjamayusa aliliboni, libonwa yitshe singaphansi ngapha esidubekayo ukuthi yeyi kuzima la. Vusana amakhanda lithane labochamisa likhambe liyecela khona lapho abalivala amashangizawo balikuphele. Ngiyabonga, qhubekani ngomsebenzi basakazi ezi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selithumele amanye amabutho enkambeni yalo eKenya kulandela ukuhlaselwa kwalinkamba ngesonto liqembu lamalwecatsha ele-Al-Shabaab. Kwabulawa iziphathamandla zemelika ezintathu lamalwecatsha amahlanu. Inhlanganiso ye-Africom ithi ayilasiqinise ukubulawa ngomkhokheli webutho le-Iran ngelemelika ngolwesihlanu olwedluleyo. Umculi weUganda uBobby Wine ubotshiwe ngomvulo emhlanganweni abewuqoqile elungiselela umkhankaso wakhe wokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Lanxa inhlanganiso eqhuba ezokhetho kulelo lizwe eUganda Electoral Commission isithi yayimni. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party elisanda ukwethula umbiko lisola ukubulawa kwemkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qaim Soleimani ngelemelika ngolwesihlanu. Asizweni izizathu zaleli nyathelo.
IMelika siyazenza ukuthi yona ilipholisa lomhlaba. Ungananzelela khonaphana eMiddle East, yiMelika eyayenza lama-terrorist olthiwa yi-ISIS, yibo abakhalelana iqembu abantu kakhulu eMiddle East. Yi-America ngokufuna i-oyili eMiddle East, efuna e-Iran, ifuna yonke indawo eMiddle East. Thina sathi sivele sisungula ibandla lethu, sathi thina simisana kakhulu lalokho singabizwa lwasemzini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokho kwenziwe yiMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lo bephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Lithatha uhlangothi kuphela kumbe liyazikhangela lezi zathu ezikhulunywa ngele Melika?
Siyazikhangela izizathu ngoba sisitsho ukuthi impi eseMiddle East yi-America, njengoba ngisitsho ukuthi i-ISIS yaqalwa yi-America, kanti-ke layo i-Al-Qaeda futhi yaqalwa yi-America. akusiko ukuthi thina sokugijima sase iside kodwa ngoba siyakwazi ukuthi nakhona phe Africa America ila ma military bases amanengi nakhona phe Botswana lendawoni nje eziningi eAfrica ungakhangela ezweni lase Iran iAmerica ila ma military bases amanengi agombolozele ilizwe le Iran esizibuza khona ukuthi ama bases wonke lawo awe America asemazweni amane abefunani ngoba kakulalizwe elilama bases military bases eAmerica kungani neAmerica ifaka amabutho ayo emkwamanye amazwe
ubufakazi bokuthi eAmerica yilo elaqalisa amanye amaqembu amalwecacha libuthatha ngapi
angithi siyakuthi kubulawo bakutsho ukuthi yibo phela ababevele beqeqeshe lo owayekhokela ilokuzeni le nhlanganiso kuthiwa yi-Al-Qaeda lo ayengumongameli wemele ku-Obama useze watsho ukuthi uyazisola ngabakwenza eLibya bele NATO ungakhangela ngesikhathi kusaphethe umama Gaddafi iLibya yayihleli kahle abantu bezihlalele kahle kwasokungenela i-NATO nabo-Obama ilizwe leLibya namuhla kalikwazi ukuthula kuhlala kuliwa yikho iMelika lapho kule oil khona iyangenela ngoba yona ifuna ukuthi izuze ibe sikontrola ama-resources akulelo lizwe. Donald Trump uvele ukhwezela impi emzini wakhe eMelika ubhekane lalo kuthiwa impeachment usezama ukuthi inkulumo ye-impeachment ingani basemuva ebesehamba kuhle ekhethweni ngo-November lwemelika.
Nxa usithi ibandla lakho labunjwa lisolabona labo okuthiwa ngama-imperialist ngezinye indlela liyavumelana yini lele Zimbabwe kudaba lwezijeziso zomnotho ama-sanctions ukuthi ngaba kukho konke lokho
thina njengebandla sithi ama-sanctions kumele aphele kodwa sikutshoyo sithi ukuwa komnotho wethu asikho ukuba khona kwama-sanctions ngoba singakhangela ama-sanctions athe engena eZimbabwe indlu kaMgabe le edume kakhulu athi khona kuma-social media ukuthiwa i-Blue Roof ibingakhiwa yakhiwe ngesikhathi kulama-sanctions izindlu eziningi izinkalakade zezindlu eHarare zama-politicians zabakhokheli zakhiwa kulama-sanctions siyakubona ukuphume enkantolo ukuthi bayathenga lezi ndlu e-South Africa loba sisithi thina ama-sanctions kumele ahambe asivumelane lawo kodwa kasivumi ukuthi ukuhlupheka kwethu kungama-sanctions ukuhlupheka kwethu kuyikutshontsha kuyibusela
lo kumnumzana Nqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Yebo-ke ke sithathe ithuba leli lokubala imbiko-ke sithunyelwa ngabalaleli bethu silo Sinini Linzi Hammon lapha emsakazweni uyasibingelela silo Precious Nzuza othi sivuka njani silo Nkosi Mthembo othi livuka njani sihlobo zami lo Pamela Khumalo u-Precious Nzuza yena uthi Zanu PF vele isilithengisile ama-China ilizwe uJoseph Nyathi uthi livuke njani msakazi labalaleli beStudio 7 ukhulumende osiliphetheyo uyehluleka ulolunya especially ngapha eMathebeleland siyasetshenziswa kuphela abantu lezifuyo siyakufa ngendlala yebo ke ngabalaleli beStudio 7 laba akade besethulela imbono yabo njalo siya live streama lapha kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele. Ngoko ke si lombiko njalo vela ku Hitler Khulani Khumo Moyo othi ngodaba lwemelika ngivumelana lobaba ose Joburg iAmerica yiyo ephambanisa ukuthula emhlabeni ungakhangela kahle. Yebo ke lapho ukhuluma ngodaba lolu lokuthi umkhokheli webutho leIran ubulewe ngelemelika, elemelika lona ke lithi usowadala amacala amaningi ngakho lihlenga abantu. Bona ke abe Iran khona ngale le Iraq iMiddle East yonke kanye lemhlabeni jikelele labe Melika. Kodwa ke kulembono etshiyeneyo ngalolu daba ngoba abanye bathi hayi kungani le Melika lithanda ukuba ngumlamlankunzi ndawo sidlodlo laye usixhasile lapha uhlelo lwethu. Hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Umsekeli womkhokheli walo uNkosazana Preziya Nkulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini lokunye okunenginengi. Udaba olusaqhubeka sizazama ukukhuluma lenkokheli yaleli bandla ukuze sizwe ukuthi yona ithini ngalolu daba. Sihlaziye udaba lukankosikazi Mary Chiwenga yena okhululwe entolongweni ngemali yesibambiso sebheyili izolo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voanews.com.